Linga lichona njani izulukanda basayadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Difa waJabi Bango odabuka ePlumtree. Sihlaziya amabizo ezitalada zakobulawayo awesindebele osekubangele ukukhonona kwabezinye indimi. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Angibonge babukani.
Ye ungasitshela ukuthi uthini wena ngodaba lo?
Kuyinto eqakathekileyo kakhulu, mhlambe na ngithi nje nxa singakhangela ukuthi abantu abayenza ukuthi kuze kube ledorobho lenotha kobulawayo. Kulabantu abafana nezinduna zabantu basesikhalangeni. Kulabantu abafana labantu besivenda, kulabantu abafana lamadonga, ngabantu abadinga i-recognition ukuthi nabo bazizwe be-involved, bazizwe beyi-part of idorobho lakobulawayo. Okulidorobho elakhandwa ngabantu abaningi. Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu eminye imihlobo, iloba nje kuthiwa ngama-minority, kodwa mina into kuthiwa abantu besikhalangeni, especially kuthiwa abantu besikhalangeni i-minority, angikakakuvumela kathesi ngoba nxa sibuyele emuva imbali iyasitshela ukuthi abantu basesikhalangeni yibo abaningi kwedlula. Kodwa-ke ngenxa yezizathu lezimpi ezadlulayo sekwenza bengathi i-minority. Kodwa-ke sibuyele endaweni yamabizo. Amabizo kuqakathekile ukuthi siwabone amabala afana labo Chivundule, amabala afana labo Matabane, amabala afana labo Hamuye Nazwa, khonaphana kobulawayo khonaphana. Kuqakathekile kakhulu konke.
Ye manje njengoba sokwenzakele ubona ungani abantu abazi abakhuluma indimi zona lezi ezithiwa ngezabalutshwana kumele bayenzeni?
Mina angiboni ukuthi khona into engatshintshwayo engatshintekiyo babugande nxa kuwukuthi iphutha kule nto kuthiwa ama-corrections. Ama-corrections ziningi izinto ehlala sizibona zisenziwa ukuthi abakwenzileyo bakwenze without i-consciousness ukuthi bakhumbule kabanzi ngale nto abayenzayo. So kathesi njengoba sesibatshela sibachazele ukuthi kuqakathekile ukuthi ezinye indimi noma eminye imihlobo kutshengiselwe imbali yayo ukuthi ikhona kobulawayo. Yiso isikhathi sakathesi ukuthi akubuyele ecouncilini, akubuyele umoya kuyehlalwa phansi kuyembhalwa futhi amabizo aqondise kubhalwe izinto eziqondileyo. Ngeke sesithi uJoshua Nkomo kuphela ngokufaka isithombe sikaJoshua Nkomo laphana sesithi hayi nguye umuntu owayesesikhalangeni kuphela kube ukuthi nguJoshua Nkomo kuphela. Kanti baningi ngitsho labalweli abalwa impimpi yenkululeko abafana abaningi kakhulu baningi abangekhoyo imbali yabo kulaphana kobulawayo. So akuhlalwe phansi kuhambe kuyeqondiswa kulungiswe kwenziwe iziqondiso kulungiswe kwenziwe into eqondileyo ezayenza ukuthi abantu bonke bazizwe belesithunzi kobulawayo.
Nxa ukhangele wena ubona ungani kwenziwa nga kuyini okwabangela ukuthi bengacabangi njalo ubona abapha amabizo la njengoba sisazi ukubana lasekhansilini khona phana babe bekhona abantu besinambiya babe bekhona abantu besikhalangeni kodwa bese besipha amabizo esindebele ubona ngani kungaba kuhamba njani?
Into kakhulu babugande eluhlupho ukuthi kamuva nxa sikhangela kamuva ukuswelakala noma ukungabi khona kwezifundo zembali yabantu ukuswelakala kwembali yiko kwenza ukuthi ingqondo zabantu basuke bengasakunazeleli kabanzi ukuthi yinto ekhona njalo yinto ephilayo. Into izinto zonke zenzana zidinga ukuthi abantu bengahlali phezulu kwengqondo but abantu abatshengisele ukukhalipha babonise ukuthi njengoba behlele kulawo mahhovisi labo barepresenta abantu bonke abarepresenti umhlobo wodwa. So kuqakathekile ukuthi yikho sibakhumbuza-ke kathesi ukuthi ababuyele phansi ku-drawing board bayihlala phansi balungise konke konkwala kufakwa amabizo ngendlela ezayenza ukuthi yonke into iqonde. Umgwaqo lwana osuka kobulawayo lwana useplumtree lwana kufanele ukuthi lwana umgwaqo lwana kube uthiwa iChivundule Road nalwana umgwaqo lwana ngoba yindlela uChivundule ahamba ngayo esuka kobulawayo esiye ePlumtree. So kuqakathekile ukuthi izenzane ndlela zitintshe kube ukuthi kuyimbali etshengisa ukuthi ngabantu abakhona ngabantu abaphilayo njengoba la bantwana kathesi kuyizinto esezifundwa lasesikolo kuyafundwa esikolo abantwana babekwazi ukuthi ngempela ngempela kukhona and sesiba involved kuyo yonke into asikubone kube khona yonke into kungabi ukuthi kukhona kolunye uhlelo olulodwa but kolunye uhlelo lungekho but amadorobha afana le-Plumtree Town i-Plumtree Town kufanele ukuthi be-100% isikhalanga koga kube isikhalanga kuphela e-Plumtree Town ngoba i-Plumtree Town yinkaba noma ngithi insika yasesikhalangeni kobulawayo njengoba sithi kule ndawo esifana labo okamile abantu ukamilana kwakuyindawo yabantu basesikhalangeni kungakaze kube lobulawayo. So into efana ukuthi zonke izinto zenzana ngokutshengisela ukuthi ibulawayo yaphehlwa ngabantu basesikhalangeni. So asikubone ukuthi kuqakathekile lokalo ukuthi akwenziwe kube khona kube lokho.
Hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Siyabonga mnumzana.
Ngiyabonga kakhulu babugazi.
Loke ngumnumzana Difa waJapi Bango odabuka ePlumtree. Ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande lilayo.